Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kugcwele la amavuzu party ama youth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufuela ukuthi bethole imikhuhlane. So i-message esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible, ungathatheki entweni lezi ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council bamanyanele ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day kobulawayo.
Ebe njengoba sekuphuma kubo World Food Program, ebe sekungenzakala i-pressure i-mouth to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole nabo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika e-plumtry, sabe jenti khona la e-plumtry ukuthi kuyadlula kuye emakhaya. So kukho into ebuhlungu abantu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi idolobho le-Plumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu letangapasi liphethe idlalatelalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abuhlangothi lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza olwe-National AIDS Council bamanyanele ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulumsebenzi ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day eMarisha Grounds elokishini le-Old Magwegwe kobulawayo bekhuthaza abasakhulayo ukuthi bekele umkhuba wokuya emicimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu party. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini wokufundisana ngemiculo lokunye okokulibazisa uZulu ngokuziphatha kahle kanye lokuzivikela ekuthelelweni igcikwane lengculaza ele-HIV and AIDS. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya kumavuzu party njalo balondoloze impila kahle yabo ukuze babe lekusasa elihle.
I-HIV ihle kwama age groups wonke, kodwa ebantwaneni abancane ngenxa yamavuzu ngenxa yokungalaleli abantwana abaningi sebetholakala benomkhuhlane we-HIV. Bantwana abancane, liziphatheni libe lempilo ende.
Okugcizelelwe unkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health.
Kugcwele la amavuzu party ama youth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufuela ukuthi bethole imikhuhlane. So i-message esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible, ungathatheki entweni lezi ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu.
Umsekeli kamqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamuzi Nyathi uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso wokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza lalabo asebevele bephila legcikwane.
Mesole ephilo kuthiwa yidolutegrave. Idolutegrave liyana iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu, kuba nzima ukuthi igcikwane lithole i-resistance against idolutegrave. Thina lapha njengekhansili emaklinikhi yethu silamaklinikhi angu-19, wonke amaklinikhi lawa ngu-19 ayapha i-treatment for HIV mahhala kusukisela ebantwaneni kuze kuyofika ebantwini abadala then silama partners ayehlukeneyo labo banenhlelo ezichiyeneyo zokufundisa abantu mayelana lokuthi bengazigcina kanjani bengazivikela kanjani ukuthi bengatholi iHIV nxa bengayithola bengathola uncedo bani
inhlanganiso yeNAC iphakathi kokufeza uhlelo olwasungula ngomnyaka 2015 kusiya ku 2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka okuthelelanwa kwegcikwane lengculaza ezweni. Ilizwe leZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 inani labathelelwa igcikwane lengculaza libe selehlile. Ilanga lalonyaka eleWorld AIDS Day belinanzwa ngaphansi kwendikimba ethi "The communities make the difference." Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi idolobho lePlumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Embikweni ewethu le izolo, inhlanganiso le ithe iNorton yiyo ehamba phambili ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini. I-55% ilandelwa yi-Epworth kuzothi endaweni yesithathu kule dolobho lePlumtree lona elilenani labalambayo abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini 42.8%. Idolobho leMarondera likuzinga lesine lilandelwa ngeleChinoyi. Okumangalisayo yikuthi idolobho leBeitbridge yilo elilenani labalambayo abalutshwana kakhulu lanxa nje lumango ulugwadule. IWFP ithi abantu abalambayo eZimbabwe abamele baphathiswe ngokudla ngokuphangisa lifika ku-7.7 million. Siqoxele umgcini sihlalo wekansili yePlumtree Town umnumzana Fanisani Dube yena othi muvi kakhulu umumo kuleli dolobho.
Hey, ngapha kuzima abantu balambile man, abantu abasebenzi yamshaka dakusese park wende abantu abavuna ngezivuno zange sibe kahle ngonyaka odlule. So ngalokho ke i-source of income le ma-price yakhuphuka abantu abaka-afford kahle. So indlala injalo ukuthi abalantu zokuthenga abazange bavune kahle.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo siyazi kwezinye izigaba seziqalisile ukuphathisa abantu emadolobheni khona ngapho ePlumtree phakathi edolobheni kabakafiki.
Hayi, edolobheni bengakafiki. Esiloku siphusha sicela ukuthi sinediswe njengama-councillors endawo nasemawadini lana. So abakafaki, abakawaphruvi ke lokho. Maybe njengoba sekuphuma kubo World Food Program, maybe sekungenzakala i-pressure ithimount to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole labo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika ePlumtree, kufake e-JNB khona la ePlumtree bese kuyadlula kuyemakhaya. So kukwinto ebuhlungu ebantwini ngokudla bakukhangele, imumbu yafika, inyawuthi yafika idlule. Kodwa bona siloku sibazamele ukubakhulumela ukuthi abantu laba bayalamba lawo njengabantu basemakhaya, Nkosi yami, abake bakhangelele nawo baholiswe. Okwamanje kodwa abakasaphuzeli izidingo zethu or izicelo zethu.
Idolobho leplumtree njengoba lisemngceleni lelizwe laseBotswana bakhona yini abangenayo kwele Botswana besiyadinga ukudla?
Bangabe khona abalento zabo lake abanemali, kodwa-ke ukhumbule ukuthi i-currency yaseBotswana iqinile kudlule yaseZimbabwe kanye ne-rand. Ngalokho-ke kubonisa ukuthi kuba nzima ukuthi utshintshe ibhondi yakho yaseZimbabwe or ngithi local currency uyenze ipula. So ngokunjalo nje kuyabazimela abantu ukuthi baye ku-shopping kuleli lizwe, ngoba kahle kahle ukudla la eZimbabwe okuthengwayo kukhona into engekhoyo imali. So ma ungena mali yokuthenga local, imali yokutshintsha ibe lipula uzoyithatha kuphi?
Umnumzana Fanisani Dube ngumgcini sihlalo wekhansili yedolobho leplumtree ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le ePlumtree.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abachayeli bathi ukusilela kwamafutha ezimota awedizili lawe petrolo kuqhubekela phambili elizweni njalo sokuphazamise inhlelo zabanengi kwezokulimala kumabhizimusi. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezamafutha lamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi utshele idalele cabinet ngolwesibili kuyona le iviki ukuthi inkampani ye-National Oil Company izasebenza ingelamkhawulo ukulethela ilizwe amafutha aneleyo. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi kwakufanele uhulumende alungiselele kuseselesikhathi.
Indwendwe zefuel lokhu eziqhubeka ziba khona, especially kuthangela izolo besamangala sibi ukuthi lapho okulayinelwa khona ifuel sibone abantu sebelayina ukuthi ifuel isishoda. Sananzela ukuthi into adishoda kakhulu kumaviki aphelewe yidizili. Pho-ke abantu abaningi besebenanzelela ukuthi ipetro ledizili ibisichiphile kumkambo omaketi, black market, ngoba ibisithengeka ngama-user lamarani. Kuliviki ke emkambo omnyama lakho kukhanya ngani ama-user angani ayashoda mbijani. Yikho sokubangela ukuthi sesincintisana layo nale ekhona emagalathini. Kodwa thina besikhangelele ukuthi le ingabi yinto engaba lohlupho, ngoba i-government bekufanele by now bayakwazi ukuthi isikhathi sokulima isikhathi se-holiday. Lanxa nje uminister echasisa ethi kabanikwa amaplani, angazi ukuthi ukhuluma ngamaplani aphi, ngoba kufanele by now ngitsho lo muntu njengakho ku-government ongekho ku-company uyakwazi ukuthi isikhathi esibhizi. Abantu bonke bayamuva lapha lalaphayana, kodwa hayi bona bakhanya ngani nje bathembe khona ukukhuluma emoyeni lapha ku-ground bengayenzi lutho. Kuzayenza abantu bathwale nzima ukuthi baqedise ukulima njalo lokuya kuma-holiday njengana kunje. Lanxa nje kungela lutho abazabe belulanda ku-holiday, kodwa abantu kufanele baye emakhaya.
Kulihlupha njani lokhu njengabosomabhizimusi?
Kakusasebenzeki kumabhizinesi ngoba indlela osokuchajwana ngayo nxa umuntu ethe wacela uncedo ngemota uyamangana. Bengilabangani bami abanye engibananzelele abachiwa ngamabhasi la ayeGoli. Nxa umuntu ethe wathatha i-taxi wayaphenduka esigodini nge-taxi bamchaje 400-300 rand. I-300 rand nxa uthe wagada ibhasi ibiyi-350 rand. Kuyawufana nokuthi umango lowo sewuphinde kabili ngenxa yokushoda kwefuel. Okuyukuthi kuma-business le ndlela esichajana ngayo ukuthwala izinto ezithwalayo seziphose zidlule yona le price zero yakuzithwale ngayo, uze uphose ukuthi hayi ngcono uziyekele zikhonapho usale le mali yakho.
Lokhu siyabona njalo ukuthi kuhlangene lo kuswelakala kwamagetsi.
Abezwalokhu bekhuluma ngokuthi amanzi ayashota kuZambezi, le mtshina ngale e-1K iyafa. Kodwa okuliqiniso ukuthi lapho abathenga khona imtshina sileqiniso kababhadali, bathenga nje ngomlomo kube kuphelile. Thina besikhangela ukuthi imali le abayithathayo kakhulu bayibhadala lapho amagetsi abawathola khona e-Eskom e-South Africa ne-Mozambique, yiwo amagetsi angasinceda.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uyaqhubeka eZimbabwe lasemhlabeni jikelele umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqale ngenyanga edluleyo usiyaphela mhlaka-10 kulinyanga. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi we-Women Coalition of Zimbabwe, uNkosikazi Mildred Sandi Moyo, uthi kobulawayo baqoqe ukusungula kusasa uhlelo lokulwisana lodlakela hathi emakhaya kuphela kodwa lasemsebenzini.
Ngobaba abaphakamisa ukuthi omama mabangahlukumezwa. Ukuhlukumezwa kubuya ngendlela eziningi. Kulokuhlukumezwa okuthi omama bayachaywa ezindlini lemsebenzini. So kuthi ngekhaya laphandle emsebenzini kulokuhlukumeza kwabomama. Endomama bathi hayi labo abasihlukumezayo labo asisukumeni sikhulumisane labo. Labo abangasihlukumeziyo abangobaba labafana abancane asihlanganisene amakhanda ukuze sizame senze ukuceda kokuhlukumeza komuntu ongumama.
Osakhulayo uYolanda Banda uthi ujabuliswa ukuba omama sebelelungelo lokukhuluma bemelana lodlakela.
Hayi, mina ngithabela kakhulu ukuthi abomama sebesiba lelungelo lokuthi bahlangane bakwanise ukukhuluma silwe ngendaba leyo yokudlengulwa ngabo baba kwabomama.
Unkosazana Thembelihle Sibanda osuka kuWard 8 emzilikazi Makhokhoba kobulawayo uthi uyasekela uhlelo lokulimukisa abantu ngokumelana lodlakela ngoba isigaba sakhe silenani elikhulu labantu abathinteke yilolu dubo lodlakela emakhaya.
Hayi, uhlelo salusekela kakhulu considering ukuthi my constituency iMakhokhoba is one of the one with the highest rate yokuhlukumezeka kwabomama bechaywa ezindlini labantwana bedlangula. So kuqakathekile ukuthi silulusekele uhlelo lolu ukwenzela ukuthi omama sibafundise ukuthi nxa sokwenzakale into enjalo babekwazi ukuthi bathathe nyathelo bani.
EZimbabwe ngelinye lamazwe aqakathekisa ukunanzwa komkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence onanzwa lonyaka phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Against Rape. Kusasa kobulawayo kuzaba lomkhosi enkundleni ye White City wokulimukisa uZulu ngalumkhankaso lapho uZulu akhangelelwe ukuthola amacebo okuthi angazivikela njani kudlakela lolu lokuziphatha lapho esehlelwe yilolu dubo ukuze kube lokuhlalisana kuhle emakhaya. Ngimene iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela umumo wendlala obhekane loZulu weZimbabwe lonyaka. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela eMelika. Kufe abantu ababili kwalimala abambalwa ngemva kokuba omunye undoda evuke ugova wadubula emphakathini enkambeni yebutho e-US Naval Air Station esigabeni seFlorida. Lokhu kwenzakale emadabuka kusa. Kufe abantu abane abagoqela umtshayeli wenkampani ye-UPS izolo ngemva kokuba amasela entshontshe imota le lapho sebegijinyiswa ngamapolisa ngezansi yeFlorida. LeBotswana lithi izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi kanye lamadonki ezedlula inkulungwane zantshontshwa ngabeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2015 kuze kube namuhla. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umphathintambo wezomvikela kweLeBotswana uMnumzana Kagiso Musi utshele idale lePhalamende ngolwesibili ukuthi udaba lokuntshontshwa kwezifuyo zisiya eZimbabwe solukhathazile. kusukela ngomnyaka ka 2015 uthi inkomo eziphose zibe amakhulu ayisithagalolunye, imbuzi edlula ikhulu kanye lamadonki aphose afika amakhulu amabili kwantshontshwa kwasiwa eZimbabwe. Ujele idale ukuba sebezamile ukukhulumisana labo eZimbabwe phezu kwalolu daba ikakhuluma bele mhlangano yeminyaka yonke phakathi kwamazwe amabili e-Joint Permanent Commission. Njengendlela yokwenqabela kuntshontshwa kwezifuyo, umuzi uthi uhulumende weBotswana usengezelele inani lamapholisa alinda esigabeni esibhekane kakhulu lalolu dubo. OweBotswana osuka esigabeni esibhakane lalolu dubo semabolwe engumlimi uMnumzana Siyamo Mpho uthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kade abalimi bekhala ngolahlelwa isifuyo.
Most of these people they rely on this.
Abalimi abaningi baphila ngezifuyo, ngakho ngibona ukuthi uhulumende bobabili kumele baxazulule lolu daba ngoba lungagcina lumemetheka lusiba ngokunye.
Because it will escalate into something.
Udaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe uthi lalo kumele luhlolisiswe ngoba ludala ukufuthelana phakathi kwezizalwane zamazwe omabili. UMnumzana Nkosi Ndiweni weZimbabwe esebenzela ezigabeni esemngceleni uthi udaba lokuntshontshwa kanye lokudutshulwa kwesifuyo selukhathazile, njalo kumele abakhokheli bamazwe omabili bakhulumisane ngalo.
So yikho lokho sokusenza itension enkulu kakhulu ngoba abalapha sebezonda abantu bekhaya, abekhaya bazonda abantu balapha, uthi ekugcineni kuyagcina kuganyulwana sibili.
UMnumzana Mthabisi Dube ohlala eGabron laye uthi ngombono wakhe udaba lolu sokumele luphuthunywe lulungiswe masinya kungakanekeleli phambili.
Ngibona ngathi okuqakathekileyo ukuthi amazwe omabili kumele ahlangane, kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngendaba leyi, ngoba abeZimbabwe labo bayakhala ukuthi inkomo zabo ziyabulawa uma zingacrossa zize kule Botswana. Labe Botswana labo bayakhala bathi kusukela 2015 inkomo ezingaba yi-1000 lembuzi lamadonki kutshontshwa eZimbabwe.
Ilunga ledale lephalamende elimela isigaba esilabalimi abaningi abakhala ngokutshontshelwa isifuyo esebhobhirwa, uMnumzana Lucas Tawulo uthi osekunzima ukuthi sekuliwa okumgceke abeZimbabwe bengena bethatha isifuyo libahile besithi labo ezabo inkomo ziyadutshulwa. Abanye abedale lephalamende eBotswana bakhuthaze abaphathi ntambo abagoqela ababona wezokulima kanye lezomvikela ukuthi bazame ukuthi kukhulunyiswane labeZimbabwe ngoba kumhlophe ukuthi isimo kasisesihle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 iSavron kwele Botswana.
Umqeqeshi weqembu lenguqu elimela iZimbabwe kumncintiswano weCAF Champions League LAFC Platinum Lizwe Sweswe uthi ukhangelele ukuthatha yomithathu imiklomelo lapho iqembu lakhe elizadibana khona lele eTloile du Sahel elakwele Tunisia kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Usoso utshele intatheli zindaba ukuba uqakathekileyo yikuba bona balungiselele ukudlala umdlalo wenguqu bedinga ukuba benqobe, njalo kabalungiselelanga becabanga ukuba iqembu le-Etoile du Sahel ngelinye lamaqembu aludumo kuzwekazi lase-Afrika.
Njengomqeqeshi lama-players okukhulu kakhulu ukuthi umdlalo wonke esiwulandela siyawudlala, into esicabanga ngayo kakhulu unqobo, singakhangelanga okuningi, singakhangelanga ama-statistics loba ini, but okukhulu ukuthi kona thina sidlale ngesidlalela ukunqoba.
Iqembu le-FC Platinum linqotshwe nge-2-1 liqembu le-Al Hilal emdlalweni walo uqala wesibaya sikaGroup B kumncintiswano walonyaka weCAF Champions League. Njalo imbiko evele khona le kwele Sudan ithi leli qembu lidlale kuhle kodwa lehluleke ukusebenzisa amathuba eliwatholileyo lase liphinda njalo liyekethisa ukuvimba emuva. Usweswe ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba babuye bezosekela iqembu le-FC Platinum ngoba phela limele ilizwe leZimbabwe kulo mncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Yeah, usekelo lwabo siyaludinga kakhulu njengoba sidlala lapha asikho nje asimelani iFC Platinum kuphela, simelele lizwe lonke jikelele. I think khona kanye ukuthi kona basisekele babazosekela lapho ukuze sinike umdlalo.
Ngokwesibili kuba iqembu leFC Platinum lifinyelele ukudlala kusigaba sezibaya kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, ikanti iqembu le-Etoile du Sahel selike lagcotshwa ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba kumncintiswano we-CAF Champions League, CAF Super Cup, CAF Confederation Cup kanye laku-African Cup Winners Cup komunye umdlalo wesibaya sika Group B iqembu le Al Ahli la kule Egypt lizanqikilana le Al Hilal lase Sudan namhla ntambama imidlalo yeviki lesibili ithola iqembu le Al Hilal kuyilo elihlezi phezulu kwengalane elilemiklomelo emithathu okulinani liphethwe liqembu le Etoile du Sahel kodwa umehluko kuyikuba iqembu le Al Hilal lona lihlohle kabili lapho linqoba ile FC Platinum nge 2-1 ukuthi ele Etoile du Sahel lona linqobe le Al Ahli nge 1 kanya kusenjalo namhla ntambama kuzagcotshwa umdlali ongeyodlale ukudlula abanye bonke kusigaba seKasilaka Premier Soccer League emkhosini ozaqhutshelwa esikolweni iHarare lo mdlali ukhangelelwe ukuphuma phakathi kwabadlali ababalisa uJoel Ngodzo weqembu leCapes United uPrince Dube weqembu leHighlanders uRalph Kaundera weqembu leTriangle uNeva Tikere weqembu leFC Platinum kanye lonozinti weqembu leHighlanders uAriel Sibanda ngimele eStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu letangapasi lona elisanda kwethula idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi Vakalanga we
Vakalanga galani pasi mulebeleke atina batungamili atina balebeleke nahando kabataya mukango ya bota ye goleza mikozi goleza mikozi.
Leli lidlalate laleli qembu elesibili njalo liphekwe ngobunono lobugabazi obukhulu njengela kuqala abalethule ngo 2012. Iqembu leli lidabuka eNgwana ePlumtree kodwa lihlabela likwele Germany. Umkhokheli wetangapasi uSinini Ngwenya uthi baza kuyalethula eZimbabwe leli dlalade ngesikhathi seKhisimusi.
Sizama ukuthi silonje le album khona lekhaya kodwa hayi abantu bazowaziswa bengabe sihlandela kuFacebook nakuwo-YouTube so basilethe information out abantu bebekwazi.
Iqembu leli lihlabela ngendimi ezigoqela isiKhalanga, isiNdebele, isiKhiwa lesiJelimana. Kungoma le ethi elila uNgwenya uthi bakhuthaza ukuphakanyiswa kwabantu besikhalangeni ngohulumende kanye lolimi lwabo. Siyake sibone Ngwenya lisenza amagigi khona ngapho kwele Germany kugcwala mpela abelungu njalo bekhanya bekholisa lanxa nje bengalwazi ulimi. Kwenzakala njani khonoko?
Kakhulu umusic bathi music knows no boundaries. Sinezingoma zesiKhalanga esikhule sizithula noma esikolo noma e-church ezinye sizizwa ngezangoma. Yizo abazithanda kakhulu and ngoba sinama-shows amaningi njalo abantu bosibona live kuba nomehluko yabo. Akufani nje noma usizwa kuradio, so lalokho kuyancedisa ukuthi bawuthenge umusic wethu.
Le ngethi ngiqome ntombi. Abalandeli ungabatshiyela wapha amazwi Ngwenya?
Basisapotile ngazo zonke lezikhathi abasikhohlwanga nokufika South Africa kwezindawo ngifike nje ngidlala isigingqi abantu besicula ingoma zami kuhle kakhulu kuyasijabulisa. Sinokuthi hayi siyabonga.
Liphuma-ke enkundleni iqembu letangapasi ngalidlikizane ethi
abayithandi into ehle abantu siphila emhlabeni
Tanga pasi vesi qibela uhlelo lwethu besihlabela kamnandi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m. Apo